amaHebheru isahluko sesificwa mine mbili isiqokoqela saloko esikushoyo yilesi silaye umpriesti omkhulu onjalo osewahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi somkhulu ezulwini isikhonzi endaweni engcwele lesetente eliqotho elamiswa inkosi kungesuye umuntu yilola lo umpriesti omkhulu umiselwe ukunikela ngeminikelo lemihlatshelo ngakho ke kuyadingeka ukuba laye lumpriesti abe lakho okuthile kokunikela ngoba uba ube semhlabeni ube ngeyikuba ngumpriesti lakanye ngoba bakhona abapriesti abanikela umnikelo ngokomlayo bakhonza endaweni engcwele engumfanekiso lesithunzi sokwasezulwini njengoba uMose eseza kwenza itente walaywa ngokuthi
kaphelisa ukuthi ukwenza konke ngesifanekiso owaboniswa sona entabeni
kodwa uKristu unikiwe inkonzo enhle kakhulu ukwedlula endala njengalokhu engumlamuli wesivumelwano esingcono esimisiweyo ngezithembiso ezingcono ngoba uba leso sivumelwano sokuqala besingasoleki bekungayi kufunwa indawo yesesibili kodwa lapho ebasola uthi kibo
insuku ziyeza kutsho inkosi lapho ngizakwenza isivumelwano esitsha lendlu ka-Israyeli lendlu kaJuda esingenje ngesivumelwano engasenza labokhokho babo mhla ngibabamba ngesandla ukubakhupha elizweni laseGibhithe ngoba kabahlalanga esivumelwaneni sami lami kangibananzanga itsho inkosi yilesi isivumelwano engiza kusenza lendlu ka-Israyeli emva kwalezo nsuku itsho inkosi ngiza kufaka imilayo yami engqondweni zabo ngiyilobe enhliziyweni zabo ngibe unkulunkulu wabo bona babe ngabantu bami kabayisayi kufundisana kube ilo lalo lowakibo loba ilo lalo lomfowabo ngokuthi yazi inkosi ngoba bonke baza kungazi kusukela komncinyane wabo kuze kufike komkhulu ngiza kuba lesihawu ngokungalungi kwabo lezono zabo kangisayi kuzikhumbula
ngokukhuluma ngesivumelwano esitsha wenza esokuqala sibe ngesigugileyo osekugugile sekukudala sekuza kunyamalala.